Umongameli Mugabe utsho la mazwi phambi kwenkulungwane zabantu emathuneni abeka amaqhawe esizwe e-National Heroes Acre namhlanje emini lapho kubekwa umoya uMnumzana Donnie Mvuthi ilunga le-ZANU-PF yena obedume ngemibono etshiyeneyo kumaphephandaba. Umgabe uthe labo abathi elizweni akulamali baqamba amanga ngoba nanku phela beyibo abanothisa abafundisi ngeminikelo.
Abanye phakathi kukazulu wakuleli baqhubeka besiya kubafundisi bamasalamusi. Ekuzweni lamazwi namba sebethululela izimali zabo kwimigqumo yokukhanyeza izimali eziya ezikhwameni zalaba bafundisi.
Uye wabulala labo akade bebuthene ngembambo lapho athi abanye bakhe bakahulumende sebelomkhuba wokugijimela kulaba bafundisi beyothenjiswa izikhundla ezifana lokuba ngumsekeli womkhokheli welizwe kanye lokuvuka bephethe ubukhokheli be-ZANU-PF.
Umongameli Mugabe ubuye wathi abanye bakhe kuhulumende labo baya kulaba bafundisi besiyotshelwa ukuthi bazaphiwa isikhundla ezifana lokuba ngumsekeli kamongameli welizwe, ingathi abanye bathenjiswa sona isikhundla sokuba ngulo ozathungamela ibandla le-ZANU-PF.
Esipha umbono wakhe ngamazwi la uMnumzana Pride Mkhono uthe loba nje abafundisi bamanga bekhona kakuvuzanga uMugabe adlale ngodaba lokuswelakala kwemali ngoba uhulumende wakhe enguye owaludalayo.
Umongameli la Mugabe lapha mbona engathembekanga lapha ngoba nguyena owaletha ukudubeka phakathi kwabantu la. Yikho besiyakhe gijimela kuma-prophets besenza zonke izinto ezifana nalezo. Singaphenduka namhla sithi abantu bagijimela kuma-prophets amboni kuyikuthembeka kukamongameli welizwe lokho.
Ohlaziya ngezombusazwe uMnumzana Peter Mguni uthi amazwi la ajonge ukuhleka labo abafisa ukuthatha izikhundla kuZANU-PF kanye lesikaMugabe phinde abeyise.
Into ekhanya imgcinelane yokuthi uMugabe wenza abanye bakhe iziphukuphuku njalo kukhanya uyabeyisa ngokuba ngabantu abaphonga ukukholwa yonke into, ikanti bona batshengisa ubuhwaba bokufuna izikhundla eziphezulu.
EleZimbabwe selibona ukuqonga kwenani labafundisi abentshumayelo emayelana lezemali eminyakeni edluleyo osokusenza iningi labantu linothe libe izipasha ngemali yeminikelo yabantu abadukayo bezama impilo ukuthi mhlawumbe bengakhululwa ngabafundisi laba. Lokhu sokwamukelwe ngemibono ehlukene abanye bethukana lakho lokho okwenza ngabafundisi ukuthi iningi liyagijimela kibo laba bafundisi. Kunoma abanye besithi bayasizakala iningi libika ligoliswa inhlanzi ngezandla into esisuke yashiya laba bafundisi betholakala njengabantu abangathembekanga. Kusenjalo uMugabe ubike ukuthi labo abantu abenza amacala kufuze bebotshwe kuthi abanye kufuze bebulawe ngokufakwa intambo. Kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International emelwa nguMnumzana Cousin Zilala ithi lokhu okubikwa nguMugabe kayivumelani lakho ngoba phela umthetho weZimbabwe ungasavumelani lakho ukuthi abantu bebulawe ngokufakwa intambo. Kumele iStudio 7 iseHarare, nguGibson Bebe.